Ukuxwayisa sihlala sixwayisa ukuthi abantu babathandane, abantu bananzelele ukuthi ukutshayana lokulimazana kubangwa ezombusazwe wakusincedi. Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazeza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beceda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayetshaya abantu, kumbe bathumele abalandeli babo ukuthi benze engani batshayiwe. Kulolu dlakela oluba khona oluyabe lungolwamaqini ukuthi abantu batshayene, bekusiba lodlakela olwenzelwa ukuthi kuthiwe kulodlakela yinto ezimbili ezijiyeneyo, bekusiba lodlakela olokuthi abantu bahamba bayegolomba abanye ukwenzela ukuthi labana nxa sebebatshaya sebe-responda labana abanye abagolombiweyo, bona bese bethatha amavidiyo bahambise emazweni wonke balithumele khonapha emsakazweni bathi besitshaywa besitshaywa sitshayiwe, kodwa ukuthi bona batshaywe benzeni babe bengasakukhuphi. Kube lodlakela okuthiwa kwenzakala udlakela, udlakela lwangikhona kudingakale kuswelakale ukuthi kuvele kuhambe njani, kanti ludlakela olwenzakale ukuthi olwenziweyo ukuthi abantu umhlaba wonke ubone engazani kube lodlakela.
Singabona lolu ukhetho lungolukhululekileyo yini okokuthi impumela ayisoze ithandabuzwe ngumuntu, njengoba sibona ukuthi abe-CCC bathi bayavinjelwa ukuqhuba imihlangano ngakho abakhankasi kuhle.
Ukhetho lolo uluvele soluhlelo waba yizigwenxa kusukusele ekuqaliseni. Ngithanda ukuthi ngazise umthwakazi ukuthi abantu bonke ukuthi lokho esikubonayo yikuqhubeka kokwegodlakela kumbe idrama eyaqala ngo-August 1 ngo-2018. Abantu be-MDC MDC Alliance ngaleso sikhathi khathesi siyatshintsha amabhathi silasithwa yi-CCC bayakwazi ukuthi akwenzakali ukuthi banqobe ibandla leZANU-PF, kodwa kumele baqhubeke besezizikeshi lezi idrama lezi ukwenzela ukuthi amazwe angaphandle ala yiwo abanika imali abayiwo abawasebenzelayo aqhubeke banika imali. So kabazimiselanga futhi bakwazi labo ukuthi abasoze banqobe iZANU-PF, ngoba iZANU-PF eZimbabwe nationalistic state ele okuthiwa ngobuba umnumzana uJonathan Moyo wathena kuthiwa yi-entrenched statecraft, okuthi uhulumende ugcwelile emakhaya ugcwelile yonke indawo ohawubhoda khona uphefumula uhulumende, ungafika emakhaya ngalezikotsheni ezibhoraneni uphefumula uhulumende ngoba osobhuku babe khona phana bemele uhulumende bemele iZANU-PF. Akufani ukuthi nxa kuzadlala i-Highlanders le-Dynamos kumbe i-Manchester United le-Arsenal lihle livele lisuke lihle lithi kuhle abantu bahle basuke bathi wena unompembe lowu akaqondanga kube lo msindo umdlalo ungakaqali. Ungabona abantu beseza njalo ngabantu abesaba umdlalo abakwaziyo ukuthi umdlalo wakhona ngasuze banqobe. Ngithanda ngicine ngelokuthi eZimbabwe vele into eyenza i-politics yethibe lodlakela yikuthi abantu ngake ngakhuluma ngiyaphinda abantu benza i-politics ngezisu bafuna ukuthi badle bonke futhi abeZANU-PF labe-CCC